o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 26 kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ah, lapha sokule 4 weeks singafundi. So lamhla we taking our stand. Because ama lecturers le admin napa sisihlupa sibili kakhulu.
Amapolisa abophe abafundi bekolishi le National University of Nast and of Science and Technology in Nast betshengisela lamhlanje kobulawayo.
Ezintweni lezi abazihambileyo eqakatheke okwedlula zonke yindaba yemali. Kumele kube le mali eyeneleyo eyokhetho. Ukhetho kalukhululeki nxa ngabe imali ingazange yenela. Kulilungelo labantu beZimbabwe ukuvota, ngokunjalo lelo lungelo kumele zifakwe kilo imali.
Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikumba uthi ukhetho luza kwenziwa yiloba isiphi isikhathi phakathi kukaNtulikazi kuqala mhlaka 21 usiya kuNcwabakazi mhlaka 21.
Iningi labantu lithi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa esenelisa insuku ezilikhulu ngalimpelaviki esembusweni, akulanguquko ayithembisayo engena esiyenzakele.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Amapolisa kobulawayo namhla abophe abafundi bekolishi leNational University of Science and Technology iNASTEB ngemva kokutshengisela bekhonona ngokuthi sebe lamalanga bengafundi ngoba ababalisi bekhalale umsebenzi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abatshengiselayo babotshiwe, abanye bathelwa ngamanzi alumayo, bagombolozelwa ngamapholisa ahlomileyo lezinja zamapholisa. Amapholisa aphinde ahlukuluza intatheli zindaba bebacala ngokuthatha izithombe. Isikhulumi seNUST umnumzana Felix Moyo uchaze ukuba sebenze umhlangano lababalisi bavumelana ukuthi babuyele emsebenzini, njalo isikhalazo sabo sokungafuni ukufundisa izifundo ezedlula ezimbili sizwakele, njalo lesi simemezelo sokufundisa izifundo ezedlula ezimbili sesibekwe eceleni.
Sihlangene lababalisi babo abayibakade bekhala ukuthi ama courses abafundisayo ngesemester manengi. Sihlangene labo, sakhuluma labo, savumelana ukuthi i-strike sabo siyaphela njengoba nje ngikhuluma. So ngokusemthethweni sesiphelile, osokusele ukuthi batshele amalunga abo ukuthi sesiphelile. Bayaqalisa ukufundisa kusasa ekuseni ngo-8.
Abafundi esenelise ukukhuluma labo baveze ukukhathazeka kwabo ngokuya esikolo kodwa bengafundi. Unqobi Zithachuma, omunye wabafundi laba, uchasisa ngokutshengisela kwabo besola isiphatho abasitholileyo sokuthelwa ngamanzi, ukubotshwa lokubizelwa amapholisa lezinja.
Ah, lapha sokule 4 weeks singafundi. So lamhla we taking our stand. Because ama lecturers le admin napa sisihlupa sibili kakhulu. For 4 weeks sibili singafundi. I think today ama students ayahlangene sibili asitshengisa ubunye ukuthi we demand nje ama rights abo. And I think konke kuyasebenza sibili. But though the service fees lamapolisa carries abanye sebethelwe ngamanzi ama gas, izinto vele sengasiziphume endleleni though.
Omunye osakhulayo uThafatswa Nyaradzo uthi abafundi bona balanda ukuzofunda hathi ukuzohlala esikolo kusiba lendleko.
Mina ithi ekuseni lapha kule mota e-admin ewisa umntwana yabaleka, so sifuna amapolisa bring a bag that person sikhulume layo ukuthi compensation for umuntu owisiweyo, because we have been here for 4 months no learning, we are paying rent, everything, we are traveling to library but we can't afford to do all the lectures on our own.
Inkokheli zabafundi asenelisanga ukukhulumisana lazo incingo zabo bezingasaphendulwa muntu. Akukaziwa ukuba bangaki abafundi ababothiweyo kodwa izifundo ziyaqala kusasa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chigumba uthi ukhetho luza kwenziwa ilobanini phakathi kukaNtulikazi kuqala mhla ka-21 kusiya kuNcwabakazi mhla ka-21 njalo. Uthi lokhu yikho okuthiwa ngumthetho ngaphandle idale lePhalamende lingadilizwa masinyane. Ekhuluma emhlanganweni obukhona phakathi kwekomishini yakhe abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo eHarare namuhla, uChigumba uthe njalo iZEC iphakathi kokuhlela uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota andubana ilwethulele uZulu kusikhatshana esilandelayo. Uthe njalo ikomishini yakhe ayikatholi imali eyaneleyo yokuqhuba ukhetho. UJustice Chigumba uthe phakathi kwe-148 million abayidingayo, uhulumende ubaphe i-98 million kuphela. Uveze njalo ukuthi phakathi kwabantu asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, isilinganiso sokungamachumi ayisithupha i-60% ngabantu abaleminyaka ephakathi kwelichumi lasishiyagalombili lamachumi amane. Abenhlanganiso ezizimeleyo labezombusazwe bona bakhonone kuzeki besithi inkokheli yosiko akumelanga ingenele kwezombusazwe ikakhulu isetshenziswa libandla leZANU-PF. Bathi njalo yinto engalunganga ukuthi iZEC ibe lezisebenzi ezingamabutho kumbe ezake zaba ngamabutho. Sexhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje okuhle yikuthi kube nengxoxo, bahlangene bacocisana, yikho kufanele kwenziwe. Inhlanganiso ezizimeleyo labo bonke abantu okuthiwa ngama-stakeholders okhethweni lwesizwe kumele bakwazi ukuhlala phansi bakhulumisana. Ezintweni lezo abaziqambileyo eqakatheko okwedlula zonke yindaba yemali. Kumele kube le mali eyeneleyo eyokhetho. Ukhetho kalukhululeki nxa ngabe imali ingazange yenela. Kulilungelo labantu beZimbabwe ukuvota, ngokunjalo lelo lungelo kumele ufakwe kilo imali. Kanti ukhetho yilona osipha uhulumende. Imali leyo incane kakhulu, kashomabhiliyoni, kumele iVEC izuze. Kanti-ke isitafu sonke kumele sibe ngabantu abazimeleyo. Kungabi khona osekela leliya qembu kube osekela leliya qembu. Kube ngabantu abathenjwa yilizwe lonke ukuthi bazamela ukhetho lweZimbabwe lube ngolukhululekile olwentando yabantu ngendlela efaneleyo. So kuqakathekile ukuthi kube lengxoxo iVEC ilalele ilungise khona lokho.
Abakhulume bemele iMDC emhlanganweni lo bathe bona ngokuhluthunwa kwentambo zombuso okwenziwe libutho kuyadingakala ukuthi abakwamanye amazwe bavunyelwe ukuze hlola ukuqhutshwa kokhetho lolu abagoqela iUnited Nations, iAU kanye leSADC. Ungathini ngalokho?
Kuvele nje kuyadingeka ukuthi uma usenza into ebalulekile engafihlwanga unxuse omakhelwane, ukhetho nje luba njalo. Kodwa angithi ngengezwa sengathi upresident welizwe okhona khona manje ukhuluma ngokuthi uzabanxusa labo bantu. Kuvele kumele kube labo abantu abavela kwamanye amazwe. Lokho kufanele kube khona ukuze phela wonke umuntu asuthiseke ukuthi ukhetho lohamba ngendlela efaneleyo. Akulanto efiswayo, nxa ingekho into efiswayo, ngababuya beSADC, babuya be-African Union, babuya be-EU, babuye ngokuhlukahlukana kwabo abantu bazohlanganelela kunye nathi egugwini le-elekthini esiyabe silayo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe.
Okay. nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Iningi lithi lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa eseza kwenelisa insuku ezilikhulu esembusweni, akula nguquko ayithembisa. Abantu engena embusweni ngemva kokuhluthunela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lesi sikhundla encediswa libutho. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalanga alikhulu edlule ngesiqhubu esikhulu esembusweni umongameli Emmerson Mnangagwa okwenza angathi ungene embusweni izolo, kodwa sekukhona umehluko loba nje usasebuvili bana. Okumqoka okunconywa ngabantu ngokungena embusweni kwakhe yikuthi uMgabe akasengumongameli njalo sebezihambela bekhululekile. Amapholisa akade ehlupha kawasahluphi njalo lama roadblock asembala. Ngaphandle kwalokho asebe kukhanyelele kakhulu abantu inguquko kwezomnotho, ngoba okunye konke obeswe kusenzakala ngesikhathi sikaMgabe lokhe kusenzakala. Ukubotshwa kwabantu mahlayana, ukungaphiwa amathuba alinganayo ekwethulweni kwezindaba kanye lenkulumo ezingaphathi kuhle abantu zikaMnangagwa. Umnumzana Sithole olwela amalungelo oluntu ngomunye olensolo ezithile ngomnangagwa.
Esingakutsho nje ukuthi sijabulela ukuthi amaphoyisa awasekho emgwaqweni. Kodwa uma sikhangela ngapha kwezomnotho welizwe asikaboni umehluko oyangaphi ngenxa yokuthi abantu imali kabayitholi emabhanga. Uma sesikhangela eze corruption balokhu beqhubeka ngonyawo lwabo olokukhangela laba akade beku-G40 besilwa lawo.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi gakaboni lutho oluguqukileyo ngombuso kamnumzana Mnangagwa.
300 days leze kade zibatshazwa asikaboni lutho olutshintshileyo.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi yena uthi unikeza uMnangagwa imiklomelo engamachumi amane ekhulwini i-40%, ethi emapholiseni lapha uphose wazama kodwa kwezomnotho wehlulekile.
Hayi, kulawa malanga mina ngibone ikakhulu upresident enelise ukuthi ayehlise i-behavior yamapholisa. Mase sikhangele indaba e-corruption, sabona at first kungathi kulama-actions, but kathesi towards the 100 days akhona asisaboni ukuthi kathesi ochombola mana ukuthi ababotshiwe vele kuphelela ngapi.
Abanye abaphe imibono yabo bathi yebo kulomehluko, kodwa abamthembi umongameli Mnangagwa ngoba ilizwe lize libe nje ubephatheka ekuliwoneni lapha usazama ukuthandwa njalo ezinye zenkulumo zakhe zokuthuka ngehlukananga lazo. Abanye njalo bathi ngemva kwamalanga alikhulu ngendlela ilizwe elibhazalele ngakhona akulula ukuqondisa izinto, ngoba abanye balabo ababesona lokhe besembusweni laye umongameli njalo lezimali okwakumele zibiselwe yilabo abantshontshayo ngenkohlakalo azibiselwanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Embikwe nawethu le ngempela viki, umongameli Mnangagwa uthe kusakunengo kumele kwenziwe ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe njalo ilizwe libuye njalo lime ngezinyawo. Incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uMnangagwa usekunanzelela ukuthi wehlulekile ukuzifeza isithembiso zakhe kuZulu ngamalanga alikhulu lawa ayewahlelile.
Uthi bayelona ukuthi awukabi lobuvelo njalo awukabi lentshengiselo yokuthi zikhona izinto ezimbalwa esezifuqiwe nguPresident Mnangagwa ezingenza ukuthi ngesikhatshana esilandelayo athi mhlawumbe ayinto ziphuzile kancane kodwa sizabuya zibe ngcono kumbe kuloluhlangothi lomkhonomi kuzaba lempumela enje esikubonileyo kuphela yikuthi intengo yezinto njengoba abantu besazi isuke yakhwela ngendlela ephezulu kakhulu njalo khonapha kulavubele ukuthi mhlawumbe intengo lezi zayehla kumbe zizahlala zimile zindawonye angikaboni kangako ukuthi kukhona kukhona okulutshwana okwenzakalayo ukuthi sifanele ukuthi zikhona into azama ukuzidingisa zazimbe bakhona abazithengayo kumbe kuphunga ukuba yikutshengisela nje esifana lokuthi ukuwakhanya ngani uzama ukuthengisa i-National Railways njalo njalo kodwa akuwakhanya ukuthi kukhona okuzaphuma kulokho.
Embikweni wethu le ngempela viki uMnangagwa ukhanya sekunanzelela ukuthi akukho mpela asekwenzile phakathi kwesikhathi ayesibekile okubambekayo njalo sesithi amalanga alikhulu malutshwana kakhulu ukuthi umnotho welizwe ube usuvuselelwe. Ungathini ngalokho?
Ye phela sivele sisazi ukuthi uPresident Mnangagwa kungani akaqondisisi kahle ukuthi ilizwe lihamba kanjani njalo ngesikhathi lapho engena bekungana akakazisisi ukuthi ukulungisa ilizwe kungaba into enzima kakhulu engathatha isikhathi eside njalo engalula kangako. Ngibona ngani khona kungazi kwakhe yikho kuba segcekeni siyabona lapho eqalisa uhulumende wakhe kube phambanisa into ezimbalwa ezingahluphiyo kangako. Ngibona ngikho khona ukuthi ubengakaza funde ukuthi uhulumende usetshenzwa kanjani. Ngibona nikathe sesekungikhona kusiba segcekeni ukuthi hayi ngeke asebenze ezemsebenzi omkhulu kangako ngemva kwamalanga amalutshwane.
UDokotela Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Life Talk namuhla sixoxa ngosokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokho wangena esikhundleni sika mongameli ensukwini ezilikhulu esezedluleyo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wethule isiqondiso sokumisa ukuhlaselwa kwendawo ezixile abahlamuki abalwisa kwele Syria okwamahola amahlanu ngelanga nsuku zonke ukuvulela ithuba abantu makhaza abangahlomanga ukuthi babaleke kulezo ndawo.
Amapolisa kwele Dubai athi imbangela yokufa komlingisi weBollywood uSpidery Kapoor yikugalula hathi ukuthi ubulewe ngomkhuhlane wenhliziyo iheart attack njengalokho obesokubikwe kwele obeso kubikwe ngabanye.
Intatheli izindaba zakobulawayo zithi zibhekana lenhlupho eziningi nxa zibhala indaba eziphathelane lezempila kahle ezigoqela ukwehluleka ukuchasisa amabala asetshenziswa ngodokotela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Community Working Group on Health obujonge ukuhlomisa intatheli zendaba ukuthi zibhale indaba eziphathelane lezempilakahle ezilohlonzi. Okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo esi-WGH umnumzana Mongi Khumalo uthi njengenhlanganiso balwisa ukuthi indaba eziphathelane lezempilakahle azinanzwa ngendlela.
Injongo yalo mhlangano ukuthi sixoxisane lentathile izindaba lezi mayelana ngokulotshwa kwama stories awezempila kahle. Sinanzelela ukuthi intathile izindaba zona zelomlando omkhulu mayelana ngokulotshwa kwezempila kahle ukuthi bafikise ilizwi eliqondileyo kuzo uzulu wonke njalo sisebenzisa intathelo zindaba lezi ukuthi sikhankase kakhulu ngezempila kahle siyananzela ezigabeni lapho esihlala khona zinenge inhlelo ezingabe zifihlekile kodwa kumbe esingathi izinhlupho ezikhona kumbe ama challenges ngesilungu so siyabe sifisa ukuthi lawo ma challenges singisebenzelane lentathelo zindaba ukuze bancedise ukukhankasa kabanzi ngalezo nhlelo
Intathela izindaba esebenza kuphephandaba leChronicle uNkosikazi Thandeka Moyo uthi uhlangana lenhlupho ezimbalwa ekubhaleni kwakhe indaba eziphathelane lezempila kahle. Uthi izikhathi eziningi abahlela amaphepha ababoni ukuqakatheka kwezempila kahle nxa kuqhathaniswa lezombangazwe lezomnotho.
Ama-editors umbe ngithi abahlela amaphepha. Abaka kubona ukuqhakatheka kokubhala ngempila kahle. So ikho kwesinye isikhathi uthola ukuthi izitori zombangazwe kumbe izitori ezikhuluma ngezomkhonomi zibonakala engani zingcono kulezempila kahle. Kukanti iqiniso ukuthi impila kahle iqhakathekile kuwo wonke umuntu. Ngoba ungavuka ugula kumbe ungavuka ufelwe kumbe ungavuka kule outbreak maybe ithi eyomkhuhlane okhona kula muntu ongakwanisa ukuthi avale ngezombangazwe kumbe ngezomkhonono.
UNkosikazi Shelly Hlazo obephatheke kulomhlangano evela kwezempila kahle uthe intathela izindaba zikhathazwa njalo ludaba lwenkundla zokuzilibazisa ezisebulenjini ezifana lo Twitter lo Facebook ethi lezi ndawo sezibangele ukuthi uzulu wonke abe ngunozindaba.
Khathesi wonke umuntu sekwanisa ukuthangena ku social media abe khona kubo Twitter o Facebook lapho izinto eziqala ukutholakala khona njengezindaba nje abantu beshare lokho kusuka kube nzima ukuthi ibona babe ngabokuqala ukuthi bakhulume leso story kumbe babhale leso story ngoba wonke umuntu abe sekhuluma ngakho wonke umuntu eseku spreadile sokugcwele yonke indawo.
UZulu akalalwazi ngemikhuhlane eminingi elizweni leZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemfundo ngayo. Ngakho intathela izindaba zilomlando omkhulu wokuzama ukufundisa uZulu ngayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Asebekhulile abahlala emaphuku leTafara eHarare bathi bazavotela inkokheli ezinikeleyo ukusebenzela uZulu kukhetho oluzayo. Kuviga uMavis Gama.
Lokhu kuphume kwamunye womhlangano eqhutshwa ngabenhlanganiso ebona ngelungelo lezakhamizi eHarare Residence Trust HRT yokukhulumisana ngokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lokufundisana ngelungelo labantu lokuyahlola ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Omunye wabangene eminye yale mihlangano owenzelwe endaweni eyaziwa ngokuthi Area D Community Center emzini weMavuku ngugogo uNkosikazi Gloria Nyathi. UNkosikazi Nyathi uleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu yokuzalwa 65. Uthi lo nyaka kumele kukhethwe inkokheli kukhangelwa imbali lemisebenzi yayo emizini le hathi ngoba ngwebandla elithize.
Akube ngumuntu olelungelo lento ezenzakalayo phakathi kwabantu. Endabe ngumuntu ozasikhangela kakuhle ukuthi nxa silenduveko zethu asilungisele kakuhle. Ikhwe ngubona ukuthi kungaba into enjalo. Laba bakhona kathesi banceda kodwa ka njengami ngithona nje ngisendlina ngandanga ukuhamba ukuthi mbone ukuthi kuyinokwenzakalayo. Angikaboni ukuthi ngathi ngiloncedo olunjani kodwa engceba zasinceda ngkwazi.
Uthi kunje uphila nzima ngoba usekhulile njalo sekusengezwa ikuba buthakathaka emzimbeni ngemva kokulimala kwakhe engozini yokutshaywa imota ngomnyaka ka-2016. Uthi kalukho losizo alutholayo oluvela kunkokheli endaweni lapho ahlala khona. Kungakho esithi kumqoka ukuba kukhethwe inkokheli elozwelo yokusebenzela uZulu lokunakekela asebekhulile njengaye labakhubazekileyo. Kwasekelwa ngugogo uNkosikazi Aida Banda ongumfelokazi oleminyaka engamachumi ayisificaminwembili eyide yokuzalwa eyisakhamuzi semzini wenyu Mavuku. Yena ke uthi ulethemba lokuba kuza kuba nganento kuye laba njengaye kungangena inkokheli ekhethwa ngekwenzela uZulu.
Manje ngihlala lo mntwana wamona lo onthesemu kasebenzi kakala ngitho yona isenti kalayo. Imali esiyizuzayo ngenasa $30 yiyo ngiyiphiwayo 30 phakathi kwemali yenasaka baba.
Asebekhulile laba bathi sebediniwe inkokheli ebathembisa uZulu lomhlaba kungekho ekwenzayo ukunakekela uZulu lapho isingene esikhundleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party lamhla amise umhlangano obuqhutshwa inhlanganiso kahulumende yokukhomisana umlotha yeNational Peace and Reconciliation Commission esola ukuthi injongo bekuyikuhlafuna izehlakalo ezisukela kumnyaka ka-2000 ongagoqelisa isehlakalo seGugurawundi. Omunye wamalunga leli bandla bekulo umhlangano omnumzana Honest Khawulani Ncube uthi okunye okubadanisileyo ukuthi ikomiti le ilelunga elilodwa zwiye likhuluma ulimi lwesiNdebele kukanti abanye bafuna ukukhulumisa abantu ngolimi lwesiShona olungakhulunywa ngabaningi ezigabeni zeMatabeleland.
Sinanzelela ukuthi thina laba abantu lokho bebuya besithwalele amaShona bethi bona bazocela ukuthi bacela uxolo, kodwa indaba abacela ngayo uxolo akusiko abasitshela ukuthi bacela uxolo lwani. Yikho okwenze sathi thina ababuyele baye kibo bangasithumeli abantu besishoneni.
Lile siqiniseko sokuthi udaba oluhluphayo ngolokuthi umuntu ungumhlobo wesishona kumbongo wesiNdebele, siyananzelela ukuthi bakhona abanye abesiNdebele nabakuhulumendelo anjalo laba abangasafuni ukuthi bezwe ngodaba lwe-Gugurawundi.
Ukuba lishona uhamba nalabo abangababulali usebenzisana nabo, ngithi uyasuka ufane nabo, umehluko uyabe ungekho, ngoba umuntu okade eze nabo umuntu wesiNdebeleni esibe nemibuzo esimbuzana kodwa wehluleka ukuthi asiphendule.
Ayisikho kokuqala ukuthi lenze lokho, manje kuzaphetha ngani? Kuyini elikulindeleyo njalo izikhalazo lizise kubani?
ULeslie Ncube singimtshelile ukuthi isicelo sethu ayisikho ukuthi asifuni ukuthi into abakhuluma ngayo. Abasidingele abantu besintwini abazobuya batshela abantu kahle, ba-addressa abantu bakithi ngolimi lwakithi. Abantu abezwa lobo buhlungu be-addressa ebantwini abezwa lobo buhlungu, bona yibo abasibulalayo, bazophinda babe ngomahluleli kithi ukuthi baphinde basitshele bona ukuthi thina senzeni.
Umnumzana Ncube nguye yedwa elikhuluma laye njalo lile themba lokuthi yena ngokuba ngoyesiNdebeleni ulezifiso zabantu.
Angeke lapho angeke sifithi silesiqiniseko, kodwa ngoba nguye kade ehamba nabo satshela yena ukuze imihlangano yabo mabe yenza beprofitari siyaphambili ukuze iphumelele ukuthi kumele lokho esibatshele khona baku-address bakubeke bantu. Nokusho ukuthi uma benga-addressanga thina sizukuma sihamba siyivimba le nto yabo until baze ba-address.
Lile themba lokuthi abantu labo bakuthanda lokho elikwenzayo yini?
Into esiyenzileyo bayizwisisile njalo bayayithanda thina esiyenzileyo ukuthi sibazimbe labana abantu, ngoba abadala bonke akade bekhona abanye bekungabadala ezile hlala siba nabo abasemlamuni abaze ukuthi bazosekela le nto ebesiyikhuluma. Abantu bakithi basemnyameni abakwazi, kungavele kufika umuntu ethi uya-addressa bayama bathule balalele bangasidingi isizathu sokuthi bathini. Abanye sebengakhuluma bethi mhlawumbe abantu bathe bayayithanda into, kodwa akusiyikho. Thina esikuzwileyo ukuthi abantu bayayithanda into, abayithanda into, kodwa into abayifuna abantu iqiniso njengendlela ebesibeka ngakhona ukuthi siwuchithile umhlangano wabo abahambe bayoqala kutsha basiphathele abantu bakithi batshele lezinduna zakithi ma bezobuya kube yizo ezi-addressa abantu ukuthi hhayi laba abantu kukanje kukanje sizolalela, hhayi ukuthi bavele bazibuyele bona.
Lo umnumzana Honest Khawulani Ncube isiphathamandla seMthwakazi Republic Party njalo ekhankasela ukumela eMzingwane edalele ePhalamende. Sixoxelaye ekoBulawayo.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Amapolisa abophe abafundi abambalwa abecollege leNational University of Science and Technology NUST lamuhla ngemva kokutshengisela ngokuvala amasango wonke ekolitshini leli.
IZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho luza kwenziwa iloba nini phakathi kukaNtulikazi kuqala mhla ka-21 kusiya kuNcwabakazi mhla ka-21 njalo.
Seligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Lontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.